kwinto enhle kakhulu bakugandi kakhulu kazi nga sikhulumela into ezifana labantu indimi lezi esizibiza sithi ngama-minority indimi esezithe zaphela nje zangasabi khona elizweni laseZimbabwe. Kodwa sibonge isisekelo sombuso esabuya sabe khona sayenelisa ukurecognize indimi zabantu zalezi ezikhona. Ngikhangela indawo ezifana labobhinga esezene sukuthi lazo zithole i-station zazo, indawo ezifana labowange esezine-station zazo, indawo ezifana labobutambi ezizaphiwa i-station zazo, indawo zonke ze-minority. Ngibe sengikhangela kakhulu ngigxile endaweni efana le-plumps. Indaweni efana le-plumps kakhulu umsakazo lo ozabe ukhona bengicela ngikhalaza kakhulu ukuthi abangathiyi abantu beswawu laba bantu ababiza ngokuthiwa ngabethwa noma abanye babiza bethi ngabesilini. Ngabantu bakithi njalo yibo abantu abayimbali abaqala ukuhlala kuleli lizwe lelo lethu laseZimbabwe. Kuqakathekile kakhulu ukuthi kathesi njengoba bebaningi ngisazi ukuthi emangweni ese-plumps yilabo ababaningi khona abafakwe ukwenza ukuthi nabo bazizwe bengabantu bendawo, bazizwe bengabantu asebehlonitshwa. Sekukaningi kakhulu ngihlala ngihlangana labo, ngihlala nabo phansi ngibezwa ukuthi balokukhalaza lokukhononda okuningi kakhulu ukuthi bona ngabantu abazwiswa ubuhlungu kodwa abuhlungu lwabo abunanzelelwa. So ngikhulumela phezu kokuthi umsakazo bantu bakithi nxa kukuthi bakhona abantu besithwawo ababesazi ukukhuluma ulimi abasondele kuwona la ma-community radio station noma i-radio station ze-cholocho noma ingabe ze-plumps noma ingabe ingaphi kodwa sondelane labantu bazo zonke indimi singavuki isikhala kusasa sithi indimi zethu azikhanyelwa. Kodwa-ke nxa singazange sasondele eduzane sazozinzile indimi zethu zesikhalangeni, singazange sakhuluma indimi zesindebeleni, singazange sakhuluma indimi zesuthu kuzavuka kusasa kusihlupha kodwa sizabe sikhala ngobani ngoba kuya kuyithi esingasondelanga. So ngiyamema ngithi bakithi imisakazo iyavulwa nanko bambana nini nonke indawo zonke zakithi lapho okuthiwa kuzanikezwa khona ama-license omsakazo, libambane lisebenzisane kuhle libe lezinhliziyo zokubekezelelana.
Manje pho umsakazo ufuna phela ukusungulwa ngemali, abantu bona labo obagqugquzela ukuthi basungule imisakazo bangayithatha ngaphi imali yokusungula imisakazo le?
Ngiyazi babugrande ukuthi isikhathi sakathesi ilizwe leZimbabwe likhangelane lesikhathi esinzima kakhulu esokuthi kweneliseke ukuthi imali zihlangane. Kodwa-ke nxa ngithi ngiyakhangela zonke indawo lezi engizibalayo zabantwana abaningi abanye abasebenza phandle kwamazwe abangazikhangeli bathi bona baphandle kwamazwe bengasabi kwazi ukuthi bafuna ukuthi bavuselele okwenzakalo ekhaya. Abazami ukuthi bahlanganise amasenti bayenze ama-fundraising ukwenza ukuthi imisakazo leyi, into eyisiqokoqela yukuthi imisakazo yinto enkulu evuselela indimi kalula. Ngakuyinto eyenza into ezinjalo okufana lokuthi ikhulume ngezinto eziningi ezabe zenzakala esigabeni njalo kuyakwenza ukuthi abantu imilayezo bayithole lula. Abakwenze kube yinto emqoka kakhulu lokhana ukuthi abayenze ama-fundraising abazame ukuthi baqokezelele ukuyizimali okuncane ukwenzela ukuthi bayelele ukuthi bathole imali leyi yokuthi bahambe bayibhatala imali zena lezi zama-community radio station ama-8700 bond yena la afunakalayo ukwenzela ukuthi izinto zonke ziqhubekele phambili.